Kola mgela emoyeni ngenjabulo ngutungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kula abomama abaphotani basebe uvumelana ukubana baza kuyahlangana emahofisini awe company yewandi Colliery Company. Ukubana bakhulumisane ngokuthula langabaphathi bali company ukubana zibhadale iholo emadodeni abasebenzela kule company.
Amakhosikazi ezisebenzisa enkampani yamalahle yeWonke Colliery Company atshengisele lamuhla isola ukungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezinhlanu ezedluleyo.
Imidi class le-low cost lapha kule problem khona ukuthi khona kumele kube le ndlela yokuthi khona la bantu bazuza izindlu. Njengoba sisho ukuthi yona le pre-selling sibona ngazathi izafula nje mbijana kodwa kuseselo mango sibilo omude kumangalisayo.
Ekunanzeni ilanga le-World Habitat Day namuhla, inhlanganiso ye-Amnesty International ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi aphathise uZulu ekutholeni indawo zokuhlala ezilohlonzi.
Umkhokheli welinye lamacele MDC, uMnumzana Morgan Tsvangirai, ubikwa ethekelele umprofiti uTB Joshua wakwele Nigeria, umtshele ukuthi uzalibusa eleZimbabwe komnye umnyaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo.
Amapolisa lamuhla achithe ukutshengisela kwabesifazana abedlula ikhulu abangamakhosikazi ezisebenzisa enkampani yamalahle eyeWonke Colliery Company ezibikwa sezilenyanga ezinhlanu zingaholi. Izisebenzisa inkampani ezingathandanga kubethwa ngamagama zitshele iStudio 7 ukuthi abesifazana abane balimele kubi ngemva kokutshaywa ngamapholisa, njalo omunye ulokhu eselatshwa esibhedlela seWonke Colliery kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care unit. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba izisebenzisa inkampani zitshele abesifazana laba ukuthi omkabo abaholi, njalo basakhulumisana leziphathamandla zalinkampani ngalolu daba. UMnumzana Brian Chuma omela iWonke Central edalele ephalamende ekucelele MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai usichazisela okuningi ngalolu daba.
Kula abomama abaphotani basebevumelana ukubana baza kuyahlangana emahofisini awekhampani yeWonke Colliery Company ukubana bakhulumisane ngokuthula langabaphathi bali company ukubana zibhadale iholo emadodeni abasebenzela kule company. Kuyinto eyazakalayo nje wange laphana ukubana le company ibingabhadali iholo okwenyanga ezithize soba between 3 to 9 months. Bathe-ke bekhokane bavuke ekusenisini ngama-1 abanye ngama-2 behamba nje umangonyana ukuthi behlangana khona ngale. Amapholisa ngibona bebebiziwe angiqondisisi ukuthi ngubani. Basiye bahlangana-ke endleleni babachaya bahlangana balandela njalo lalaba ade sebefikile duze namakhampani bavala eminyango babachaya labo. Ngikhuluma nje kulaba yi-4 abangeniswe abagcinwe esibhedlela abayi-3 sebereliziwe, o-1 wakhona ku-intensive care unit belokhu besame lapha wesabela nje ukuthi kungawonakala ngumuntu olimele kakhulu. Ababili basebelandwa-ke ezindlini zabo bayathathwa ngamapholisa bahambiswa enkambeni amapholisa yaseWonke i-central police. Labo-ke sebereliziwe bephathiswa nguloya obegqokwe iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Lithini ngalolu daba? Libone ngani kuyini kwenziwe njalo nxa abantu nje bebekhuluma ngelungelo labo?
Ngikhangele kabili lindaba. Yindaba ecina ezandleni zikahulumende njengo-shareholder wali company. Yindaba ecina ezandleni zikahulumende njengohlanganiso esikhangelela ukuthi yiyo elomlando okuprovida phela i-environment lapho abantu abamele ukuthi bethole ukukhulumisana neziphathi zikamakhampani nxa kule yinto ebahlukulizayo. Indawo njalo okwesibili ekhangelane labaphathi okutoki board yali company kungumlando walaba ama board of directors ali company ukubana lapho ama stakeholders abalokukhonona khona bebakhulumise ngendlela elenhlonipho, bebakhulumise ngendlela efair. Kumlandu njalo wala i board of directors eyokunika ubukhokheli abathi yi good corporate governance. Yikho ngendlela okuhambe ngayo yikwehluleka kwe board of directors kungabantu nje abalenhloni okumele be resign kubi lokho basiloku umsebenzi kakhulu. Kanti ke la uhulumende ethi phezulu kokusho ukuthi amavoti usehlule kanjalo so early already ukuthi aprovide at least a fair environment lapho abantu angawa lokukhulumisana khona lapho okuvuka khona ukudla ngokudla ngobunyaka lokho.
Umnumzana Brian Chuma umela iwange Central edalele parliamente ekucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba.